umumo mubi ebhali bridge njengoba ukwazi ukuthi umkhuhlane wekholera vele uqalisela khona phana ngenxa yengcekezi eningi yezinto ezithengiswayo ezivela konke kuma-Eastern Provinces kubuya laphana. Njalo lomo kunjalo imali eningi ingena khona phana kula ukuthuthukisa kwezempilo khona phana.
Njengesigaba kuyini elikwenzayo ukhuluma ngodaba lwengcekeza, kuyini elikwenzayo ngalokho?
Into ehluphayo yokuthi into zakhona ngizokuyenza ngesikhathi sekuleko lokho sekuyenzakala njengemfaya ekhona ekholeni. Akula lutho luhlala lulungiselelwe libe lona luzafikela ukubuya kwekholeni. Kupho kuyenzwa ngesikhathi seyikhona.
Abezempilakahle balenhlelo yini babamkwena ezokufundisa abantu khona ngapho njengoba suqhamukile lomkhuhlane ukuthi kumele benzeni ukwenqabela ukumemetheka kwalomkhuhlane?
Laba bezempilo bayazama njengoba ukwazi ukuthi lenzeleli inothoyalo ayenze abalazo izinto zokusebenzisa le mota zokuhamba besefika kuzona lezo ndawo ukuthi bafundise abantu. Abazali banokukhathazeka kakhulu basuka basole bona bezempilo babe sebekhohlwa ukuthi laba izisebenzi abadala ububi bonke laba yilaba abaphethe umbuso.
Nxa sikhangela umonakalo obangelwe yilomkhuhlane eminyakeni emihlanu edluleyo, bathini abantu?
Abantu bakhala kakhulu ngoba bathi intuthuko ye-Bite Bridge ngukubona amalori amaningi abulala ithara leyokugcwala kwabantu eboda khona phana. Wayile into ezifana ne-storage zigijima khona phana zingalungiswa ngitsho eziyizwe zisuka futhi lazo ziyenze ukwengezelela kumkhuhlane wekholera ona lo.
Ililawo yini amanzi ahlanzekileyo lilezikotsho kumbe abantu banatha emthonjeni?
Njengoba ukwazi ukuthi khona phana amanzi akhe aba le 8 months abantu bengazuzi ezindlini khona phana e-Bite Bridge. Izikotsho zilutshwana, izinwa la yahluleka ukupha amanzi ngoba i-Bite Bridge leGwanda yizo ezithwele nzima ngezinwa. La manzi akhona adura abantu abayenelisi ukuwathenga.